sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani solukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 Nhlolanja 2024 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. EZimbabwe lamuhla limanyane lamanye amazwe ukunanza usuku lwemisakazo olwe World Radio Day. Kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo amalayisensi okusakaza.
Umongameli uyabe ekhuluma ephethe ama-report lama-statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezikhangela ngokudla ugatsha lwezokulima.
Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Kule mibiko ethi abatsha abaningi eZimbabwe abalabazali abasebenza phandle kwelizwe sebengamahlongandlebe ngenxa yemali abayithunyezelwa ngabazali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usenelise ukuthuthukisa umnotho welizwe selukhe wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018 lanxa kulezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetsheya ezibangela ukuthi ilizwe lingenelisi ukuboleka imali eneleyo emabhanga omhlaba. Umongameli Mnangagwa bekhuluma amazwi lalamuhla emhlanganweni osaqhubeka eDubai lapho okuthe gwaqa amazwe ehlukeneyo ingcwethi lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kucutshungulwa kuphathelane lokuguquka komkhathi ezokulima lekusasa yamazwe la. Uqhubeke wathi eZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo ngelinye lamazwe amabili kuphela elizilimela ingqoloyi okusezingeni eliphezulu osekubangele ukuthi lenelise ukuthengisela amanye amazwe kube lemisebenzi eminingi njalo impilo yabanengi emaphandleni ibengcono. Ukuhlaziya loludaba lokunye ukukhulunywa ngumongameli Mnangagwa usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Singakhonona sikhulume into eziningi siphikisane ukuthi jezo zenodo zikhona kumbe kazikho, kodwa singakhohlwa ukuthi ngomnyaka ngo-2021 isithunywa se-United Nations Special Rapporteur okuthiwa ngu-Alena Dohan wabhala umbiko i-report eyakhuluma yabeka kwacaca ukuthi jezo zenodo ezethulelwa eZimbabwe ziphambanisa njani ezomnotho weZimbabwe. Akula lizwe eselike lathuthuka lingaphansi kwezijezo zomnotho. Wonke amazwe axabana lelizwe leMelika, leNgilandi, amazwe angasentshonalanga afakwe izijeziso zenotho ziyabe zisenzela ukuthi imkhonomi ozomnotho zingaqhubekeli phambili lelo lizwe lehluleke ukuqhubeka bese kusithi abantu babe sebevuka bakwenzekele umvukela abantu bagenqula uhulumende. Kususela ngomnyaka ka-2001 kuze kube namhlanje iZimbabwe ibilokhu ingaphansi kwejeziso zomnotho lezo kujongwe ukuthi ngoba ibandla lezanu-PF lanza uhlelo lokuthathela abelungu umhlabathi. Kanti njalo abantu suka sikhohle ukuthi impi yenkululeko yalwelwa ukuthi abantu bathathe umhlabathi. So nxa kungabaleba sanctions, i-corruption iyangezeleleka. Kungaphinda kube le climate change, ukuhlupheka kwabantu makhaza kuyangezeleleka.
Kodwa uyavumelana laye yini uMongameli Mnangagwa ukuthi eZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo impilo yabantu emaphandleni isithuthukile?
Angithi nxa kubekwa kuma platform manje akekho uMongameli welizwe nyake ngimuzwe ekhuluma ukuthi elizweni lami kunzima kunje. So yena uMongameli uyabe ekhuluma ephethe ama report lama statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezithile ezikhangela ngokudla, lengatsha ugatsha lwezokulima, yibo ababe bemnike engithi mina ngama statistics lawo awasebenzisayo. Kodwa kwesisikhathi uthola ukuthi emaphandleni abantu khonoko akukhulumayo emaphandleni kakwenzakali kangako ngenxa yokuthi information ecorrect iyabe ingafikanga kuye. Kube sesithola ukuthi kuthiwa kule report ethiwa eZimbabwe Vulnerability Assessment yakhipha ukuthi abantu abaningi bayalamba kakhulu eZimbabwe. So kuthatha ukuthi kube le synchronization exwayisiso locubungulo lona lolo olwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lolukahulumende ukwenzela ukuthi imbiko efika kumongameli ibe imbiko eqondileyo. So yilihlupho lukhona. Kodwa ke i-climate change ukuguquka kwezomkhathi kuphambanisa kakhulu inhlelo zokulima emaphandleni. Lonyaka kawukhanye, kukhanya ngani izulu nje kalikho, sokuthile emasimini, indlala izabharha. So kuqakathekile ukuthi ngabe kuyabanjiswana kulwiswane lokuguquka komomo womkhathi lowo, udlalwa abantu bafunde indlela zokulima ezintsha okuthiwa i-adaptation ukuze sisanelise ukuthi lanxa kunje sithole okokuhle.
Lo ke ngumnumzana Anglestone Sibanda, ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies, obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezithiyeneyo zelizwe ezigoqela eGwanda, eMaswingo, Karoi laseChipinge, osekusolwe kakhulu zinhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu. Bathi njalo asebetholakala belecala yimthethwandaba bafika phose inkulungwane 985. Uhulumende uxotsha abantu laba emizini yabo esithi bazihlalisa kumbe bahlaliswa izigilamkhuba ngaphandle komthetho ngesikhathi sokwabiwa kutsha komhlabathi othathelwa abalimi abamhlophe. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isithumele amagqwetha endaweni ukuyaphathisa abantu laba lokuphikisa ukududulwa kwabo. Sixoxe uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lonobhala jikelele wenye inhlanganiso ezisola lolu hlelo eye ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa okwenziwa ngohulumende ukubana ahlukuluze abantu bakhe ngalesi sikhathi izulu lisiyena izikolo zivuliwe, ukuthi kuthiwa abantu banikezwa 48 hours ukuthi besuke. Bona baba bona besakha ilizwe balibulele. Uma usithi umuntu ode seyakhile, uma ukhangele impikitsha imizi edilizwayo, kuyadanisa ngoba kuyabe sokubonisa ukuthi umuntu ode chiye eyakhele abantwana, abantwana basala beseduweni. Ngibona ngazathi lokhu kutshengiswa i-insensitiveness yabantu abaphethe ngumramba thina number 2.
Kodwa uhulumende uthi abantu laba bahlezi ngaphandle komthetho yikho nje ebadudula ebaxotsha kulezi ndawo.
Abantu laba abanye bebethela ekhansilini, abantu laba bebevota. So uhulumende ubekwazi ukuthi abantu laba bahlezi endaweni zonezi. Asikhulumi ngabantu abaleviki, asikhulumi ngabantu abakhaya. sikhuluma ngabantu abaleminyaka edlula 20 abana bo 15 30 years behlezi lapho. So uhulumende ngoba abantu laba sebemvotele yikho sebaxoxa kabadingele indawo ngoba uhulumende uthi akuzange umuntu esuswe endaweni kongalandawo lapha yakhona. Umbuzo vele wonokhona yikuthi kade wabekelelani in the first place besakha endaweni yona le uma kuyikuthi indawo leyo ingafanelanga. So mbona ngazathi kuyikuxhwala kuyikuganga okwenziwa ngohulumende akulabuntu ukuthi izikolo zivuliwe kathesi. Uma ubasusa abantwana bona labo ususa abazali babo abantwana uthi bayenga.
Lina njengenhlanganiso yamalungelo kukhona yini elikwenzayo ukuphathisa abantu labo?
Eqinisweni bekungekho kodwa sesikwenzile. Kodwa besicabanga nje sike sahlala saxoxisana labanye abafowethu ukuthi uhulumende kube kuqakathekile ukuthi kuhanjiswe emthethweni ukuze into leyi imniswe. Awuxothi bantu bathathu badudule ungabanikanga indawo zokuthi beyihlala. So lokho sizazama ukuthi sixoxisane singabale mpumela yokuthi senze njani sizakuhlangana lamagqwetha ukuze kumiswe lento.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso ye ibheju likaZulu ubeqoqa icingweni le Studio 7. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezomhlabathi lokulima umnumzana Anxious Masuka ubengabambeke ecingweni kodwa umsekeli wakhe umnumzana Davis Marapira uthi uhulumende akabuyele emuva ngalolu hlelo. Abatsha abaningi abalabazali abasebenza phandle kwelizwe bathiwa sebengamahlongandlebe ngenxa yemali abayithunyelwa ngabazali. Abanye bayisebenzisa ukuya emacansini ukuthatha izidakamizwa lokunye kube njalo labayiphatha ngemfanelo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Iningi labasakhulayo asebexhwalile babikwa beyibo abaqhuba imicimbi lapho okunathwa khona utshwala, kuthathwe izidakamizwa kanye lokuphatheka kwezocansi bebaningi abizwa ngokuthi ngamavuzu kumbe sex parties. Omunye osakhulayo osebenza labatsha elobhengula youth center koBulawayo, uQueen Phiri, uthi liqiniso ukuthi bakhona abasakhulayo asebenza igilamkhuba abasebenzisa buchapha imali ethunyezwa ngabazali babo.
Ndlongana wami mina olabazali bakhe abase diaspora and impilo ayiphilayo neyokuthi every weekend uyabe out lasendlini uya host ama parties and akula muntu umuntu omdala omkhangeleyo akula muntu oyabe emtshela ukukwenza. So vele umuntu onjalo akumelanga kanjani aphiwe imali. Kareve vele technology si advanced and abazali kungcono nxa kuyikuthi imali yeschool fees efunakalayo. Konke khonokho amagrosari abefunakala abazali bahle bafake lesi ku-account yesikolo nxa kuligrosari bethumeze kunjalo kuligrosari and imali ingabuyi direct to umntwana.
UVirginia Magigwana ohlala eMpophoma koBulawayo uthi kuyethusa okwenziwa ngabanye abantwana abalabazali abasebenza phandle kwelizwe.
Ngaphakithi kulo mntwana owagcina exoshwa esikolo ethinyezwe le imali wathunyezela ifoni ama-tablet esafika isamanga lesi tablet umntwana lwana edownloada njengomntwana oyivelele lezi mali esakhe phela eziziningi edownloada izinto ezingayenziyo zihamba lazo sesikole tshona evukelisa abanye efihle ifoni leyana. Yazi yinto embi ukuthi umntwana abe le mali edlulisileyo.
Abasakhulayo laba benza amavuzu parties angelanhlonipho. Kodwa uyakulandula lokhu omunye osakhulayo uBelieve Mthombeni olabazali abaleminyaka edlula emihlanu besebenza kwele Bilithani.
Yebo, bengabe bekhona abakwenzayo kodwa isikho sonke. Mina abanye abazali bakhathana kodwa bangathumela imali ngiyisebenzisa ngendlela efaneleyo. Kodwa mdala otshona ngivulele ilihle khangela ukuthi angiyenzi bulima yini. Kodwa lokhu akusho ukuthi la mali ngingasela uyimali ukuzidlela phela.
Umnumzana Ndumiso Sibanda osebenza kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo abathunyelwa imali bayiphathe ngemfanelo.
Kuqakathekile ukuthi nabo laba abaseleyo xa sebethunyelwa ke izimali bazisebenzise ngezindlela ezilobuntu, indlela ezakhayo ukuze nalaba ababathumezela izimali bangaphatheki kabi ukuthi basebenza nzima besebenzela ukuthi abantu ababo noma abafowabo bahlalise izimali.
UDokotela Mbulisi Ndlovu ocubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ekolitshini leLupane State University uthi ukutshabalala kwesiko lesintu ezimulini yikho sokudala uhlupho lolu ebantwaneni abaphiwa imali eningi nabazali abasebenza kwamanye amazwe.
Kolokhana kwakukhona kudala ukuba le extended family kwakusebenza ngoba kathesa asele ama extended families umuntu lo muntu usebhekana lemoli yakhe kuphela. Akusela o-aunti labo malume abaxwayisa abantwana. So mina nxa ngumzali ngekho ekhaya ndinga imali khona le phesheya. O-aunti labo malume abaseleyo ngapha labo bazihlalela abasabheka ukuthi abantu abambona banjani. So kuliqiniso sibili ukuthi hayi abantwana labo basala bodwa. Kabalayo imaturity yokuthi imali zona imali yona leyo enkulu abathengela abazali bayo bayisebenzise njani.
Kulabadabuka eZimbabwe abasuka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
Ucwaningo olwenziwa yinhlanganiso ye-UNESCO le-UNICEF lwaveza ukuba abanye abantwana sebengamahlongandlebe ngenxa yokuthi abazali babo bahlala phandle kwelizwe. Lokhu kwenza ukuba benze umathanda. Kuleyinye njalo inhlanganiso ebona ngokwenzakala phakathi kukaZulu eZwandiri eyenza ucwaningo yathola ukuba isilinganiso sabantwanyana ababamba izisu bengawukhangelelanga sifika phose ikhulu elikhulwini 95%. Mele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mudzingwa.
ELeZimbabwe lamuhla limanyane namanye amazwe ukunanza usuku lwemisakazo olweWorld Radio Day. Kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo amalayisensi okusakaza. Loba nje eziqhenya ngokuthi usenikeze imisakazo yezabelo ama-community radio stations amalayisensi amaningi. Iningi lalimisakazo ikhanya ingedlelana lohulumende. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
ELeZimbabwe libambisane leMelika lenhlanganiso yemisakazo yezabelo eZimbabwe Community Radio Stations ekunanzeni usuku olweWorld Radio Day. Umsakazi olodumo ozimele umnumzana John Masuku uyaluthakazelela usuku lolu loba ekhala ngokuniwa kwamacence nguhulumende.
Ezikukhuthaza uhulumende ukuthi kahle anike wonke nje ama-community radio initiatives ama-license njalo abavumele ukuthi bafakise benze advertising ukuze labo bathole imali yokuphathisa kwindleko zabo.
Obona ngokusebenza kwemisakazo yezabelo emisaZimbabwe uNkosikazi Helen Sithole uthi abasuthiseki ngokoma kwesandla sikahulumende ekubapheni amacence lokuvula amagagasi.
Thina njenge-organization yemisa siyajabula njalo siyathokoza nge-licensing eyaphiwa ama-community radio stations. Ama-community radio stations lokusebenza zelana lawo ukubana sazise uZulu ngemthetho yaleli lizwe efana le-Freedom of Information Act. Ayasiza njalo ukubana uZulu ohlala emaphandleni lapho okungelayo i-connectivity yama-mobile networks labo bathole izindaba ezingabasiza.
Iningi labantu emakhaya balalela imisakazo yamazwe angomakhelwane. Lokhu uvezwa isakhamuzi senkayi eMbuma umnumzana Nkosi Khona Nkomo.
Ama-airwaves abantu so kwezinye isikhathi even khuluma ngani ngama-TV. TV vele kayibambi kahle ukuthi sikhatshana lesinto. So the thing is ama-airwaves abantu kahle.
Abantu abahlala emadolobheni labo bathi kwesinye isikhathi umsakazo we-ZBC awubambi kuhle. Bagcina bedanela ekubambeni imisakazo yaphandle kwelizwe etshiyeneyo egoqela iStudio 7. Isakhamusa kobulawa inkosikazi Lydia Ncube uthi kabakuthakazeleli okwethulwa imisakazo yezabelo.
Thina lapha kobulawayo eZimbabwe siyabe sifuna ukuthi silalele lathi ku-ZBC. I-ZBC phela ilokuthi ibambe ingabanga. Umntwana akwanisa ukuthi abe ne-exam yakhe ukuthi ubabizwa esikolo u-Minister of this ngubani, Minister of this ngubani. Uyabe sehluleka kakwanisi kakwazi ngoba sejale ukuthi SABC yiyo ebambayo, i-TV yiyo ebambayo, thina apha ama-localit awabambi. Kwenye lokali wefane libe sibe yaza wabana bebe kwazi.
Imisakazo yezabelo ayithandanga ukukhuluma ngenhlupho ababhekane lazo. Bethi kungabathathisela izichenqe abalazo kodwa bakhangelele ukuba uhulumende athambise isandla sakhe ekubapheni izichenqe lokuvula amagagasi. Elemelika liqhube umhlangano namuhla wabakhangelane lokwethula okunenye ebulenjini owe Creative Content Writers. Usuku lwalonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Radio a Century Informing, Entertaining and Educating. Imisakazo lokhu ithakazelelwa ngabanengi kakhulu emaphandleni. Ngimele umsakazo we Studio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwezomnotho. Ucwaningo olwenziwe yiZimbabwe Statistics Agency iZimstat ngomnyaka ka-2017 lwaveza ukuba phakathi kwabantu bonke abasebenzayo abafika phose kuyisilinganiso sokulikhulu ekhulwini i-96% ngabathengisa emgwaqweni. Emhlabeni wonke jikelele, inhlanganiso ye-International Labour Organization yenze olunye njalo uphenyo olwaveza ukuba inani labantu abasebenzayo liphose lifike kwisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe loNkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye-StreetNet International njalo leye Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Impilo inzima kakhulu ebantwini abazisebenzela abanjengama street vendors abathengisayo emgwaqweni. Akula formula ukuthi umuntu ayenzani ukuthi asurvive. Yikho nje ukuthi umuntu ekuseni insuku zonke uyavuka angena emgwaqweni ethandaza ukuthi uzaphuma ephethe imali ezamncedisa yena lemuli yakhe. So kubuhlungu sibili ukuphila lokusebenza njenge street vendor. Ngoba omunye uzathi ethembile ukuthi namhlanje ake ngihambe ngiphethe okuncane kokuthi siye kudlala abantwana abesethelekile amapolice ecouncil bafike babuthe lokho akuthekisayo aluze umuntu wenkosi. So indlela yokuthi abantu baphile baya emgwaqweni ngoba kungela msebenzi. Kakho umuntu ofuna ukuthona egijima njengempunzi. Umuntu lo muntu ufuna isithunzi sakhe esokuba ngumuntu lesithunzi sakhe sokuthi ahlonipheke. Kodwa ngenxa yobunzima bempilo abantu bayathengisa emgwaqweni. Akulalutho oluningi abalutholayo ngalezo mpahla.
Ye kule mthelo kumele bayihlawule phela ayamatheksi lapho manje bakubamba njani behlupheka
kakhulu. Kodwa kuyamangalisa ukuthi uze kuthiwa sebezathagethwa for i-tax. Kanti kuba lula ukuthi abantu batekswe babhadale leyo mthelo ye-tax. Nxa kuyikuthi bakhelwe indawo ezokusebenzela. Because lokho sikhuluma ukuthi akwakhiwa ama-market lapho kulamanzi khona, okuhlanzeke khona, okulama-toilets, okuzakwenza ukuthi labantu abafuna ukuthenga bayengena lapho. So ama-feature nekho engingakutsho ne-street vending eZimbabwe. Ku-street vending eZimbabwe vele kukompozidle indle kunzima. Yikugijima kuphela umuntu engazi ukuthi ngivuka nje ekuseni ngizabuya la ngintambama. Kumbe liyathona ilanga ngiseselazo lezo mpahla zabe ngizithengisayo kumbe ziyabe sezithethwe. Zithathwa kunjalo kakho o-accountayo ukuthi lezi mpahla esizithetheyo zingaka njalo zizabuyela kubanikazi kumbe zibuyele kubanikazi. Akula muntu okwaziyo ukuthi kwenzakalani ngalezo mpahla.
Lo ke nguNkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye-StreetNet International obixoxa ecingweni le-Studio 7 eseMorocco. Idale le-Senate elemelika lize lapasisa umthetho wokuphathisa ele-Ukraine kunye lele-Israel ngemali edlula amadola angamabhiliyoni afika phose ikhulu $95 billion. Amalunga ebandla lama-Republicans bebefuna ukuthi limali iye kwele-Israel kuphela, kodwa amanye amalunga aleli bandla avota lamalunga ebandla lama-Democrats ukuze lumthetho upase. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi bile ingibona ngathi asokuza nceda ukuthi iIsrael Ukraine la bathenge izinto ezizabanceda for their defense le protection yabo exactly for ilokho le Ukraine ngoba bebesengala izikhali for now but ngathi asebencediwe.
Siyabona ukubana bakhona kade bengafuni ukuthi ele Ukraine lithole uncedo ikakhulu ama-Republicans. Ungathini wena lo?
Hayi, into yakhona ngoba sesihambe ekhethweni kwa 2024 ye-presidential election. Siyakwazi ukuthi i-history kaZelensky lo Trump ibingalunganga. And ukuthi iRussia inqotshwe i-Ukraine is a big win for uMnumzana Biden. So it's very, very crucial. Some Republicans, I don't think in the House are going to pass this vote, but kuSenate isipase.
Ye, manje nxa sikhangele khona okwenzakalayo khona le kwele Ukraine, ubona ngani imali le izaphathisa na ukuthi amabutho ele Ukraine anqube awe Russia?
Yeah, vele yikho kade sesibona in the past 3-4 months ukuthi iUkraine ibisitshayinsimbi basebethatha over back abo Crimea le Western Ukraine. So imali le ehambayo is actually going to be a morale booster and batshintsha ugeneral wabo. So ngiyabona ukuthi kuyaba sekuleyo refreshing ideas ukuthi banqobe njani.
Ye, siyabona njalo ukubana izikhali ikakhulu ama-missiles lamanye ama-bomba bekusekuthiwa asesilela. Ubona njani wena udaba lona?
Okwakhathesi with all these armaments ngizwe u-minister we-Germany ekhuluma ukuthi hayi kumele bafake i-production 24 hours babancede and lapho sokubuya khona imali I think basebele enough resources ezokuqedisa impi.
Umnumzana Tim Muringai ngolandela izombusazwe wele Melika. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, semfake imessage yami khonapho kini, angazi ukuthi inkinga yini. Bengicela ubaba lo wathi ufuna umongameli we-MRP uMqondisi Moyo afike kubo khonale ewanki. So manje kasakhulumanga iinamba zakhe zefoni kumbe ze-WhatsApp, so sicela afake iinamba zakhe ze-WhatsApp kumbe ezefoni ukuze uMqondisi Moyo azazofika khonapho MRP.
Sanibonani, mina ngithuba, ngithuba Moyo. Mina ngikhulumela endaweni le eyaseGwanda ezwisa ubuhlungu obungaka. Okuxoshwa abantu ezindaweni, bethiselwa abantu izindlu. Abantu abakwelisihlane nezami, behlukane nezami bevotele elinye ibandla, ababona ukuthi lizabasiza. Awukhama ukuthi livotele izanu, iqede lithisele izinto, ilixoshe ezindaweni alinandawo zokuhlala abantu. After 2 years manje kuye makuvotwa, liyaphinda futhi nibuyele kuzanu. Livotele futhi kuzanu, ibuye futhi nitshisele izinto. Nivotele tshintshanini, abantu zamani ukuthi nike nitshintshe. Hlukane nezami, izanu iyahluleka kudala. Yahluleka kudala izanu ukuthi uyenzele abantu izinto. Abantu bagcwele amazwe wonke, bagijima bedinga imisebenzi ngapha langapha njalo kulibhizi ngezanu. Hlukananani nezanu abantu. Abantu kabahlukane nezanu, bebe nechange. Amanye amazwe ayabambisana, ayatshintsha indawo yabo esebenze. Mina ke, hlukana ibhizinisi ngezanu, ngezanu. Hlukanani nezanu, abantu abadala hlukanani nezanu.
Kanjani phana kwesitwendi? Ya, mina ngembonge. Mina liyazibe ngakukhuluma ngendaba leyi ezikolo eziphuma ku-0%. Ngithanda ukwelekelela khona phana ku-government. Ukubana i-government ngalesi sikhathi ama-business abasakhangelanga ngisho iindaba zesikolo. Siyacela kulabaphathi asebe le minyaka eminingi kakhulu ezindaweni ikikhangelisise lolu daba. Yes, mina sesimathebelele lonke kodwa sikhathazelile. I-government isezi phezu kwezandla kulezi izindaba fundo. Siyacela elizame ukukhangela abantwana abafeyile. Amatisha kudala ayetshintshaniswa izindawo, umuntu ebemotsha endaweni. Hawu, ake lizame ukwenza ezinye izinto zichathe.
Studio 7 njani? Kathi sokwathi iindaba zekuseni kathi sesisazizwa, sela sibhala iindaba zekuseni. Sosenzakalani manje? Sokuthukisekile.
Into yonke nje ezimbabhe yonke yonke ivele is nothing, it's useless. Whatever, loba yini xa ithithi yenzayo iphumelele ngendlela ihambe right. Ayigcolisi kahle abantu, asikwazi nathingenzakala. Sekasibhalele abanye iindaba zekuseni uma isenzile. Kalezo ebulisithemu sizonika usuku wasazitholi lezo lithingi zika-9 ezika-11 asizikaza sizizwe kwenzakala. Hayi le nto yedodi leyo, asikwazi sikathi izimbabhe kathi vele abantu bakhona kanjani kanti. Into zabona zonke ziphumelela zipasa zihambe everything.
Ngiyabonga 67 siyabingela. Wena angikheni sibanda umhlaziwa manga umhlaziwa ezana kumele ube
iqolo isikhathi sesesidliwe ngumangoye sesilugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.